lawo siyasebenza kwesaba ukwenza umsebenzi wabo belandela umthetho bese besesaba ukuthi mhlawumbe bangenze lokho kumele bakwenze sebathethiswe emaphepheni njalo ukuthi bazakwenza into ezingachachanga kakhulu kuyasihlupha khonokho kakhulu ngoba ngithi sonke nxa abantu esibancedayo bebotshiwe sihamba siyekhoti afika kwethusela abasekhoti abayibo abamele baphathe iindaba zonke lezi kuyasikhathaza kakhulu lokho. Angithi indlela evele ikhona yokuthi nganga umahluleli loba ujaji enika isinqumo abangasithandiyo kumele benze lokho esithi i-appeal. Kodwa kule indaba kabazange baphile asebekwenza kuphela kumgidisa kuphela emathethini yikho sekusikhathaza lokho ngoba lokho akuqondanga.
Like la khuluma laye na umahloli uHungwe walichasisela okwenzakalayo.
Asikhulumanga laye ngoba ukuthi sikhulume laye ngendaba enje akuqondanga, kodwa angithi umthetho siyawazi. Siyawazi umthetho ukuthi akwenzayo kwakuvele kuqondile. Angithi amajaji ayavunyelwa ukuthi nxa indaba eyenzakeleyo i-agent bayakwanisa ukuthi bayizwe ngasiphi isikhathi, abalasikhathi. Kuvele kuhlela kuthiwa kulo duty judge osejutini 24 hours a day. Ngakho akungakube ne-complaint ukuthi yini indaba wezwa indaba ebusuku. Indaba eyenzakala ebusuku kwakumele athini po?
Bakhona abanye na elibona ingani bayahlukuluzwa?
Indaba yokuhlukuluzwa kwamajaji kayiqali khathesi. Sekulesi khathi esiningi sizisenzakala. Kungokuqala ukuthi ujaji omuntu omnyama afathwe ngale ndlela. Osekuhlupha yikho lokho ukuthi into le ilokhu isanda. Njalo usuke athethiswe, achothozwe, ojaji kabenziwa njalo. Ngenxa yokuthi uphambanisile indlela eqondileyo yi-appeal. Angithi ungakhumbula ukuthi even langesikhathi kwakuphiwa abanye abantu ama-bail lapho abanjengabo uJames Makamba, kwase kuthiwa kujaji akusichasiseli ukuthi umnike njani ibail. Yizinto ezinjengalezo ezingaqondanga la, hhayi Hungwe sekuzwa ukuthi kanti ubanike njani ibail indaba uzwile icala webusuku. Nxa bengavumelani lakho lokhu kumele baphile, akumelanga ukuthi jaji bamethuseli.